Soku isika atisenda baku VOA Ndebele.
Alifuka njani zilukandaba olamukela emsakazweni we studio 7 ngolwesithathu mhlazi ku 29 Ntulikazi 2020 ngu Chris Gande. Endabeni zethu lamhlanje kulabantu abane ababhubhileyo bebulawa yi COVID-19 ngesikhathi inani labalegcikwane le coronavirus seliphose layafika kumakhulu amathathu. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe kwenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa. Silongxoxo lomunye othi uke wathunjwa ngabantu abangaziwayo kobulawayo.
Abona unyawo ufuqwa ngamandla wahlwa wavuleka kawani, babe kungena amadoda angu-4 wonke ayebevalile ubuso bonke jiya emehlo kuphela.
Ibandla le-MDCT selikhweze isicelo kudale le-Supreme Court ukuthi umhlangano wokukhetha inkokheli iCongress idluliselwe phambili ngoba ingeke yenziwa ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus.
Uyelthi konke namaphoyisa abathi okungaqalwayo ayizukwenzeka leyo nto.
Zonke lezi ndaba lezinye lizozizwa khonapha emsakazweni we-Studio 7. Abantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 ngesikhathi inani labalegcikwane le-coronavirus seliphose layafika kumakhulu amathathu 2817. Ababhubhileyo laba ngabavela ezigabeni ezithi Manicaland, Matabeleland, Mashonaland East lakobulawayo. Njengokutsho kwethu izolo ukuthi kulabaphathintambo bakahulumende ababili abalegcikwane le-coronavirus, igama eseliphumile ngelikamphathintambo ezokulima umnumzana Parents Shiri. UShiri ubikwa esesibhedlela kulandela ukubhubha komtshayeli wakhe ebulawa yi-COVID-19. Kodwa isikhulumeli sikamongameli umnumzana George Jaramba utshele iphephandaba lobulembu elezimlive.com ukuthi mpela umtshayeli kaShiri ubulewe yi-COVID-19, kodwa walandula ukuthi uShiri ulalo leli gcikwane esithi uthethe nje amanyathelo okusuka emphakathini ukuze abe lesiqiniseko sokuthi kalalo leli gcikwane. Igama lomunye umphathintambo lokhu lingakaveli. Kodwa sizaqhubeka sicwayisisa. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa. Silengxoxo lomunye othi wayethunjiwe ngabaziwayo kobulawayo. Abanye ababikwa bethunjiwe ezindlini zabo kuthi abanye retake the whole thing. Abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe ukwenziwa ngolwesihlanu elizweni jikelele bathi baqhubeka bethunjwa. Abanye babikwa bethunjiwe ezindlini zabo, bahanjiswa kwezinye indawo ezingazakaliyo, batshaywa kabuhlungu. Kuthi abanye bacatshile njalo, abanye njalo badingwa ngamapholisa. Kunjalo nje usithandekile Mhlanga weStudio 7 uxoxe lesiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla leMDC Alliance kobulawayo umnumzana Takunda Madzana othi ulimele kakhulu ngemva kokuthunjwa lokuhlukuluzwa ngabantu abangaziwayo abakade behlome ngembobho ngolwesine bamusa endaweni angayaziyo eledamu lamanzi.
Bengilele endlini phakathi kobusuku ngathi around 2 o'clock, tele ukuthi khona ngizavala umnyawo sengikhiya sengilala. Unyawo ungakavali, ngingakawuvali, ngabona unyawo ufuqwa ngamandla wahlwa wavuleka kawani, babe kungena amadoda angu-4 wonke ayebevalile ubuso bonke jiya emehlo kuphela, bebele umbhobho bonke bengu-4. Bathe bengena vele bahle bathi thula umsindo, omunye wahle wambamba ngentamo, babe bemfuqa bemfuqela phandle, babe bendonsa abangu-2 yibo abandonsileyo, abanye abangu-2 babesala endlini besetsha indlu. Labana abangu-2 bahle bantatha bayingenisa emotini, babe bemfaka phakathi, babe bemfuqela ikhanda phandle ukuthi ngaphansi ukuthi ngabona ukuthi imoto ayibisiyanga. Imoto engathi maybe yahamba for around 25 minutes to 30 minutes bese ngiyizwa isihamba like ku-dusty road. Ngabe sizwa babeqala kumbuza but kulungana kuseganyeni vele kungasela light or anything babeqala kumbuza imibuzo eminingi nene yikho lapho kwaqala khona ukuthotshwa ngoba isikhathi sonke bihamba imoto ihamba bebengakhulumi bona ngkwabo wodwa bebengakhulumi into kade bembuza zona bezingani zilo zile something to do with indaba zokutshengisela okumele kube khona mhlaka 31 bambuza into eziningi then babebecina sebengikhiphe emotheni into engiphuma phandle yikho lapho ngabona khona ukuthi kwakule damu babebengihambisa idami leyana lakho babe bequyekela phambili bengithotsha laphana edamini bengifaka emanzini besenzani yonke into besekubuhlungu kakhulu yimi ngapho sokuhlangene nomqando ngoba kube kugodola it was around 2 engiphumile phandle umina wabe engiqhubela ishethi kuphela uma sokumele ugijima ungadalazi vele emuva ungadalazi siyakudubula
wena waphendula wathini njalo umbono wakho ngalokhu kutshengisela ukuthi kuyini
kuconstitution yezimbabwe isisekelo sombuso esika-2013 wonke umuntu wanikwa ilungelo lokuthi atshengisele ma kukhona angakubona kuhamba kahle yikho engiza kuyenza ngaleli langa and ngiza kuyenza ngikhululekile ngoba akusochala
abantu okuyibo abakuthumbayo ubona ingani uyabakhumbula yini ukuthi ungabaqamba
kungani bonke bale mzimba engani phakathi laphakathi but akusobantu ukuthi ngababona emini ngakwanisa ukuthi ngibaqambe ukuthi yibona laba ngoba ubuso babo kubuvaliwe bona laba bengufubi bekhuluma isishona akula lo yedwa owayekhuluma isindebele wonke bekhuluma isishona isishona esitshengisele ukuthi abantu laba ngabantu abesishona lokhu kwenza kwabo ucabanga kwami mina ngokuthi ngokwabantu abale some form of military training
uyelatshwa yini udaba lolu lwabikwa emapholiseni
kodwa angikakwanisi ukuthi ngithole udokotela ngesizathu sokuthi izolo bengifuna ukuthi ngihambe udokotela but bagcine sebesithi babefuna incwadi iyabe ivele emapholiseni kunjalo kubenzima kakhulu ukuthi ngihambe emapholiseni ngoba lokhu kungakayenzakali ngakungabizwa ngamapholisa emagwegwe abepeace bembuza imibuzo ephose efanana nembuzo kade ngiyibuzwa abantu bona laba abandile isikhathi abantu laba bengithotsha bebelokhu bengitshela ukuthi yonke information engizabe ngiyithola mayelana nge-demonstration ezabakhona mhlaka-31 thola anything kuyabe kumele ngihambe ngiyotshela amapholisa njalo akumelanga ngihambe futhi emapholiseni ngisiya reporta ngoba yonke into engizayikhuluma vele bona babe bekwazi ngoba basebenza bonke la mapholisa
lo-ke ngumnumzana Dakunda Matsana isiphathamandla sogatsha lwabatsha kubandla le-MDC Alliance ubekhuluma ecingweni losithandekile Mhlanga Studio 7 ekhona le kobulawayo.
Kunjalo nje
ibandla le-MDC Alliance lona selisole ukuthunjwa kwamalunga alo ngamapholisa lisithi yikuwahlukuluza okusobala. Isikhulumeli samapholisa umnumzana Paul Nyathi uthi badinga amalunga ebandla leli agoqela umsekeli kamgcini sihlalo umnumzana Job Sikhala. Untungameli Nkomo weStudio 7 uxoxele esikhulumeli saleli bandla umnumzana Felix Magalela Mafa Sibanda.
Uyaphosisa kalaqiniso uma esithi thina yitesi organizer abantu ukuthi sibe lodlame njalo khathesi ulamalunga ethu ang-7 owadingayo kuhlanganisa u-vice chairman uSikhala esithi bayaqoqa udlame njalo bayabafuna bayabadinga bafuna ukukhuluma labo kodwa ke siyakwazi ufuna ukubavalela entongolo entolongeni lapho kulabantu abagula nge-COVID ngoba siyakubona ukuthi into abazenzayo suka 3 months ago bahlukuluza wonke umuntu abambona kungani ukhuluma iqiniso sinjenje lathi sonke eZimbabwe kunapha siyathuselwa bathembe amasocha lamapholisa kuliqiniso leli lizwe selaguquka lalibushwa ngamapholisa esithi police state selaguquka noma ugraduate akathe seliyi-military state i-military state kutshengisa ukuthi ngamasocha asebusa
Isikhulumeli sezano umnomzana Patrick Chinamasa yena simuzwe esithi abasekeli bebandla lakhe kumele balwisane labasekeli benu alubana bethe bangena esitaladeni betshengisela lithini ngalokho
amazwi kaChinamasa kawesethu sinjalo vele sikujayele ukuthi izano ibusa ngodlame izano ayilandeli umthetho welizwe esithi constitution. Izanu lokho yaqaliswayo ngezikhathi sika sithole ngo-1963 endlini kaNkala abazange ngelanga ngitshe lodwa ukulandela imithetho yelizwe. Yikho ke kungadida abantu abaningi ukuthi uSthinamasa oligqeda ongakhuluma hlophe ethi uzabulala abantu bangademonstrate lokhu kututhi uzachaya abantu, hayi ukhombisa hlophe lokuthekisa mhlophe ukuthi babona abantu bangademonstrate abazababulala.
Umnumzana Felix Magalela Mafasibanda ngumsekeli wesikhulumeli sebandla le-MTC Alliance ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Ibandla le-MDCT elikhokhelwa nguNkosazana Thokozani Khuphe selikhweze amaphepha emthethwandaba we-Supreme Court awucela ukuthi lingaqhubi umhlangano walo wokukhetha inkokheli entsha owe-Congress inyanga le ngenxa yomkhuhlane we-COVID-19. Umthethwandaba lo yiwo owawunqume ukuba uMakhuphe kumele abize iCongress kungakadluli umhlaka 31 Ntulikazi ukuze bakhethe inkokheli entsha, ngoba umnumzana Nelson Chamisa wangena esihlalweni esachiwa ngumnumzana Morgan Tsvangirai ngaphandle komthetho. UNtungameli Nkomo Studio 7 uxoxele isikhulumeli saleli bandla umnumzana Khaliphani Phugeni.
Saba matasa-tasa sanitshela ukuthi senzani. Sabhalela kwaba-health, sabhalela namaphoyisa siwazisa ngomcimbi wethu lo mkhulu kangaka. U-health konke namaphoyisa batho kungaqalwayo, ayizukwenzeka leyo nto. Hayi, sase sithi funa sibatshelanga ukuthi si very responsible thina. Indlela esizoyenza ngakhona lento asizukuyenza nje budedengu bese kulimala abantu nge-COVID. Sababhala sibatshela ukuthi sizoyidecentralize lento yenzakale kuma provinces nama districts. Abantu bazongena ngabo number 45 45, akula abantu abazodlula 45. Ayala still ama boys hato okungaqalwayo. Ende bayasicebisa ukuthi singaphindi sisike sicabange nje ukuthi singayenza lento. Sithe sakubona lokho umongameli welizwe ubaba uEmerson Mnangagwa wasesithi yena ngolwesibili lolano oludlulile, wasethi yena akasavumela abantu ukuthi bahlangane ngezepolitiki. Hayi, wase kuyacaca kithi ukuthi ha akho nto esingayenza. Ikugijima ke sisiye enkantolo manje sisithi sicela isibonise ukuthi senze kanjani. Siyafisa ukuthi senze lokho ethe sikwenze, kodwa nanku-ke umthetho welizwe nangu lesifo esifikile siyasibona.
UChamisa lathi lina selamxotsha kubandla lenu njenge-MDCT, kodwa lapha limfakile njengomunye wama-respondents. Likwenze ngaliphi?
Ngiyabonga msakazi ngombuzo wakho omuhle. Akuhlangene lokuthi waxotshwa noma akaxotshwa. Uzokhumbula ukuthi i-judgment ibiyi-judgment ekadinikwa thina e-affecta ubaba uChamisa. Ngaphandle kwayena leyana i-judgment, ngabe ubaba uChamisa ulokhu engu-president manje. So asikwazi ke ukuthi mase sicela ukuthi i-judgment le kube notshintsho olwenzakala kuyo, ebese ngasabizwa la ubaba uChamisa ukuthi abe novu lakhe ukuthi atsho ukuthi kanti manje angithi uyabona. So akuhlangene nokuthi ulilunga noma isolunga, kodwa kuhlangene nokuthi i-judgment le ibimthinta naye. So kuhle ukuthi mangabe sesicela ukuthi ayitshintshwe le judgment afake naye owakhe umbono.
Likhangelela ukuthi luhluzwe nini lolu daba?
Sihambe i-application le siyenze ngalokho abakubiza bethi agent chamber application. So kumele nje isheshwe ibhekwe, kodwa uzonanzelela ukuthi ubaba uChamisa nobaba u-Elias wokani wethu labana ngama-responded labane-interest ukuthi into le yenzaka kanjani. So sibakhophile nabo sabafaka.
Umnumzana Khaliphani Phugeni isikhulumeli sebandla le-MDCT ubexoxa ecingweni le-Studio 7 ekwaBulawayo. Izakhamizi zedolobho lakoBulawayo zikhala ngodubo lokusilela kwemali emabhanga lasendaweni zokwamukela imali ezivela phandle kwelizwe ezinjengabo Western Union, osekubangele ukuba zitshone zilayinile ziminyene ngalesi sikhathi segcikwane le-coronavirus. Ubathabile Masuku sethulela lolu daba ngokugcweleyo ekobulawayo.
Ukumemetheka kwe-COVID-19 sokuguqule impilo zabantu ngoba ukungena nje enzikini yedolobho sokunzima kakhulu. Umnumzana Effort Ncube isakhamuzi sakobulawayo uthi ukutshona endwendweni abantu beminyene kuzadala ingozi enkulu kwezempila kahle.
Kulula kakhulu eziqumbini zona leziyana ukuthi bathelelane igciwane le-corona. Ngakho ke isimo lesi siyingozi okwedlula lokho kade kuyikho khona.
Unkosikazi Melissa Sithole esinye njalo isakhamuzi sakobulawayo uthi sesehluleka ukuthi enze ezinye izinto ngokutshona efolele imali ebhanga.
Khathesi kuthiwa sihlale ezindlini, siyahlala njani singela okokudla? Ngezinye indlela into esiyilanda emabhenki ngumkhuhlane ngoba imali asiyitholi.
Umnumzana Mkhokheli Ndlovu ohlala emzini we-Country Park uthi iholo alisabambeki esandleni ngokuswelakala kwemali ebhanga.
Yavukela ebhenki ekuseni tshona umile akula mali oyayithola, bazaze bekutshela ukuthi sesivala, abantu bathole nzima somalayini amancane la.
Umnumzana Leonard Moyo esinye isakhamuzi sakobulawayo uthi isikhathi abafike ngaso akutshengisi ukuthi imali bazayithola.
Fike lapha kuphela i-curfew lokho esimile emalayinini. Abanye abantu abalapha bonke inqamba abukhangela abaningi. Siyabuzana abavele emakhaya, abantu bagadile izimoto zona ezidurayo, babuye emabhenki la, emabhenki lapha imali kakula, yabo. So asisakwazi ukuthi kwenziwe njani exactly. Kukhona ngendlela abantu abagcwele ngayo emabhenki la, akusela social distance esingakhuluma ngayo.
Isisebenzi sebhanga elikhulu ele Reserve Bank kobulawayo sithe ukusilela kwemali lokho kubangelwa yokungahambi kuhle kwendizamtshina. Uthe indawo ezifana le-Western Union azithathi imali ebhanga le-Reserve Bank kodwa bayazilethela imali yabo ivela phandle kwelizwe. Ukusilela kwemali ethunyelwe uzulu izihlobo eziphandle kwelizwe kukhona le mabhanga afana le-ZB Bank kanye le-CBZ. Ngenxa yeziqondiso ze-lockdown ezokumisa ukuhamba-hamba ngehola lesithupha ntambama kusiya kuhola lesithupha ekuseni, amabhanga avala ngehola lesibili emini. Ngimele iStudio 7 yikobulawayo, ngingubathabile Masuku.
Okwamanje ke sikhangele eziphuthumayo zivela kumaphephandaba achiyeneyo. Iphephandaba le-Chronicle lithi abanatha utshwala ngabanye ababangela ukumemetheka kwegcikwane le-coronavirus. Ngalokhu leli phephandaba liyabuza ukuthi utshwala lumiswe ukuthengiswa na. Iphephandaba le-Herald lithi umanisipala we-Harare wathengisela izigodlo zabameli bamanye amazwe izitanda zokwakha izindlu ngudlu. Ngesizwe amazwi enu lina balaleli bethu kumlayezo eliyithumele nge-WhatsApp.
Bonani balandeli bakwaStudio 7 nabasakazi bakwaStudio 7 abahle, ukutshengisela ngolwesihlanu kulilungelo labantu elikumthetho wesisekelo waseZimbabwe, amapolisa lamasosha lohulumende bangaze bavika bavimba abantu kuyikwephula umthetho, kuyibu-dictatorship lobo obabusenziwa ngomgaba, kuke kube notshintsho.
Okokuqala ndilinjani msakazi? Hayi, mina mphilile. Hayi, mina ukutshengisela mbona kungenzi msakazi wokuthi umkhuhlane lowo wandile ngokuthi nxa litshesitshe kutshengiselwa umkhuhlane uyandela izweni njalo ilizwe lethu kalilamali. So ukutshengiselwa mbona ukuthi hayi abantu kabeme sibile ukuthi umkhuhlane uyabulala silibema ngokutshengiselwa kaloku umkhuhlane udlule lowo. Hayi, mina mbona ukutshengisela kungalunganga msakazi wami. Hayi, ndibengelela lonke abasakazi kanye labalaleli ngithi hayi ukutshengisela kulunganga balalela ukuthi umkhuhlane uyabulala. Okukhulumayo umgcini idladla kathesi ngise Francis Town kodwa ndizalwela uPane eMzola. Hayi, ngiyabonga
balaleli bakaStudio 7 nangumamancube Matobo. Ngibuhlungu kakhulu ngokumemetheka komkhuhlane we-COVID eBulawayo. Usukhona ukhona kakhulu lapha eBulawayo bakithi amanzi njalo eBulawayo kwahlala isikhathi abantu bengakathestwa. So vele abantu ngobuningi vele bayagula, akuzanywe sifile ukuthi abantu bathestwe. Ngingakhangela amalokishi anjengabombundani labo omthuzini bale minyaka e-10 years bengalamanzi labana abantu cwaqinisa ungabona abalala ezikotsho bayakotshoza no social distance no mamask so ndeqiniswe lokuthi analana amalokishanjeyana bakithi laphana izaleleke i-COVID izalele sibili ngabe bayasukuma sibili njalokho kuzileyo bancede ukuthi bake bazame ukuthi baye batesta banabana babantu bamalokishanalana njengabobuthunzini ngoba ngikhuluma nje basezikotsho kathesi ebusuku akula mamask akula social distance abala manzi labana abantu akula ma-toilet abanye bahambele egangeni kunzima sibili ubulawayo hhayi i-COVID izasiceda.
Lifuka njani kwakamthwakazi? Hayi thina siyavuka siza ngakuyavuma sizatshengisela kodwa vele ungazitshengisele babulala amasotsha antsho bona bayasutha baseduze phela lo president kodwa thina abantu kodwa ngashiwa kuyavezwa esiphila ngakho ngapha ngakalisawa kuthandi isihlobo zami ngoba siphila kanzima uyadla amahlamvu ombhida njengomvundla shuwa bakithi sithwele nzima eZimbabwe sithwele nzima sihlobo zami ngalo Jehova uyangenela singabanjwa yiwumkhuhlane wecorona lo abantu baphongubotshwa abantu baphongutshaywa shuwa kulobunzima eZimbabwe bakithi ake lingenele lina bakwanya abamanye amazwe bakithi lisikhulule sithwele nzima abantwana vele sebephenduke babazinyamazana bangazi bapase akula lapha abasebenza khona shuwa manje sithini bakithi ake lisincedise bakithi le ndlala izasibulala njengathi ogogo siyakufa shuwa sizakufa lizezwa kuthiwa sibulewe yindlala babe besithi i-corona abantu ebabulalayo kathi yindlala.
Salibonani impela abantu bakastudio 7 likhuluma lojosfati lapha okhulumayo ngike ngikhale ngani bantu bakastudio 7 thina siyasenda ama-messages ethu impela lathi sibeke uvo lwethu kaliwabali kodwa liyavula ayakhombisa ukuthi avuliwe aliwabali lokhu elibala abantu ababodwa hhayi siyacela-ke lami ngicela mpela i-meseji yami leliyibali isikhalo sami esikhulu eZimbabwe la igciwani elikhulu kunawo wonke amagciwani yizanu alikho igciwane ledlula izanu izanu yili igciwane lifanele ukukhitshwa bese sikhipha-ke ne-coronavirus so ngomhla ka-1 lo umene mpela sibona ukuthi igciwane leli elikhulu eliyizanu siyalikhipha abantu sike sizamene ukuthi mhlawumbe kungaba ngcono lo mlungu lo kuthi uyelwa mpela siyamfuna abantu siyamfuna kakhulu lo mlungu uyazi usephuzile kakhulu mpela lo khetho seliphuzile sifuna ukuvotela umlungu sesikhathi labantu abamnyama bale-corruption kwayona ama-MDC lawa liyababona labo bayehlukana bayahlangana bayehlukana asisazi ngempela ukuthi kahle kahle bajahe zona izikhundla lezi labo bengangena embusweni bayafana nezanu siyacela mpela umlungu lo mpela abe khona siyamfuna simvotele cela libala imeseji yambantu bakastudio 7 ngiyabe ngiyilalele kusasa ekuseni ngosisi uma ningayibalaanike mpela selimdibi munyeke nezanu ngiyabonga
mthokazi omuhle lina abakhulu ya ikorona ikhona hlobo zami ikhona lokhu sokukhona ngiyibona bona abantu abafuhla bona babalekayo yeyi yibo basenzayo thina besizithulele bona befuhla besuka emazweni akajana befuhla imngcele lapha basithelela le nto kodwa-ke hhayi asizivikeleni ukumemetheka lokhu kwe-COVID landele nje eziqondiso ezishoyo mina kakhulu kuyamisayidi khona ukuhlala katshana nabantu angithandi lokuhambahamba emphakathini lokufaka nje isayeke sami nxa ngisiya emphakathini isikhathi esiningi vele sigqedela ngingedwa ngemuli yami ekhaya hhayi ukuhambahamba kangikuthandi lawe zivikela ngokufaka isayeke sonisa xa ubona kana uzwa kuhle ungahambi phakathi kwabantu siyacelana madoda hhayi ngingafihli futhi bona bababuya befuhla kangele ukuthi izibalo zikhula njani shuwana insuku zonke imumoveni ngwenyedaluka
salibonani basakazi be-studio 7 ubaba lokade phikise ukuthi abantu abanika ukudla ezombangazwe liqiniso kapha ebhinga mina ngiyakwazi kuyenzakala ama-councelors vela kula councelors osebenza kulokho kokudla okunika ukudla kwakhulunywa ku-ds kumeeting e-full council ebhinga wakhuluma ukuthi ama-councelors le-secular yabo bathi bona kabala andawale secular loko kwa utipenda nge district uti district ya mkona yona ya bi kabamu weza njani ngeweza nupiefu wabu tina vele zika ma councillors vele kumbe uma sobu kwa sebenzi kula banta bafa wala banga ma sobu banga ma shadow councillors bafa weza nupiefu utipa nigana ugulta kupalwa iba waeza ma registers ya mkona la laba wabe social reform dungwe wedu kupatu mente binga hapa.
Lawo ngamazwi enu lina badaleli bethu elisithumele wona nge-WhatsApp kunombolo ezithi +1 202 465 0318. Kesikhangele ezivela ngapha kwele Melika. Owake waba ngumongameli wele Melika umnumzana Joe Biden uthi uzakhetha oza kuba umsekeli wakhe phambilini kokhetho lukamongameli oluzenziwa ekupheleni komnyaka ngeviki ezayo. Lokhu kwenzakala kungela kukhankasa okwandise kwenziwa ngalesi sikhathi sokuzaba lokhetho ngenxa yegcikwane le-coronavirus. Sixoxele isizalwane seZimbabwe esihlala ngapha kwele Melika umnumzana Raphael Mthombeni.
Akula sibili lokhana ukukhankasa ezijayeleyo ukuthi kubonakale ama candidates esima phambi kwabantu abaningi. Uke wakuzama lapho umongameli omkhulu Trump wenza ngibona ngathi kube kubili lapha enza khona. Kodwa ukwenza kwakhe khona kuyana kwatshengisela ukuthi kumemethekisa umkhuhlane wona lo ukuthi abantu bayahamba babe baningi bezama ukuya bangumsindo khona ngale bemqakezela. Sebesuka lapho amaviki amabili alandelayo sebekhula abantu laba. So ukhanya ngathi hayi akusoze kwenzakale. Njalo mbona ngathi engxenye nqa engazange edlulisele phambili ukhetho yena umongameli. Kutsho ukuthi kuzakhethwa kuhle ngoba okunye embona ngathi kulungile ukuthi abantu bangahlangani labo president laba bangachayani yikuthi bekuzaba khona uthethisana okukhulu phakathi kwabo bobabili ngoba ilizwe leli lehlukene kakhulu lidivided kakhulu. Yikho ke nxa bengahlangani kungasoze kube lemihlangano leyana emkhulu leyana kusetshenziswa khonoko kusetshenziswayo imedia le social media ngibona ngathi kuyabe kulungile kakhulu.
Konke okuphuma emaphephandabeni lasemisakazweni kukhomba ukubana umongameli Donald Trump enganqotshwa ngumnumzana Joe Biden. Ubona kungaba njalo na?
Ya uqinisile kukhanya ngathi kunjalo. Amaphephandaba lalokho esikubiza ngokuthi ngama polls atshengisa sibili ukuthi uyakhokhela uBiden. Ngeke ngakhangela kulo umsakazo wama Republicans lo kuthiwa yiFox 4 lapha. Labo bayakukhupha bakubeke lapha ukuthi uBiden uyakhokhela. Ngibona ngathi nxa kungela lutho olunye oluzakwenzakala ikuthi izinto zalapha kwenzakala uluntu ungathi ubona ngathi kuqondile ku-straight kunje kuvuke kusasa sokuthi epithi sekungokunye ngoba embona ngathi kuyamdlisa kakhulu umongameli Trump ukuthi izinto zonke azizamayo ukuthi khona azame lokhu azame lokhu yana azame lokhu azame lokhu yana ukuthi kubuyele esigabeni sokuthi kubuyele ku-2016 akwenzakali. Ukhanya ngalo kwizinto kwakhona konke kuyamhlanekela ngoba khonokho ukuthi ama-business la avule 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 masinyane vulani 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 sokubulala abantu kathesi kuyamhlanekela. Kathesi uchuchisa ukuvulwa kwezikolo ukuthi vulani 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 kungavulwa kuhlale ngxenye i-2 weeks kumbe inyanga eyodwa abantwana baqhasa finish. Mbona ngathi lapho kuzadla kumtshaye kumcokotise kumqededu.
Umnumzana Raphael Mthombeni isizalwane seZimbabwe esihlala edolobheni le-Texas ngapha kwele Melika. Sisengakagqibi uhlelo lwethu lwalamhlanje ke sikhangele inhloko zendaba. Kulabantu abane ababhubhileyo bebulawa yi-COVID-19 izolo ngesikhathi nani labalegcikwane leli seliphose layafika kumakhulu amathathu. abacatshangelwa ukuthi yibo abaqoqa umbhikitsho okhangelelwe wenziwa ngolwesihlanu baqhubeka bethunjwa ezindlini zabo. Siligqiba ke lapha uhlelo lwethu lwalamhlanje olivalelisayo nguChris Gande. Abanganelisanga ukuzwa indaba zethu lilakho ukuzilalela ebulenjini ku www.voandebele.com.